endabeni zethu lamhlanje lilo Maigobe. Abebandla lemthwakazi Republic Party babike ukuba sebesungule idale labo lephalamende loba nje amapholisa eZimbabwe Republic Police ebavimbe ukwenzela ebulawayo City Council Large City Hall ngolwesithathu, ngakho-ke bacine bekwenzela kwenye indawo. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane baphawula umkankaso obizwa ngokuthi hashtag the red card campaign ukulwisana layiloba yibuphi umhlobo wokuhlukunyezwa kwabesifazana elizweni. Olwela amalungelo oluntu unkosazana Jenny Williams ukhuthaza uzulu wegwanda ukuthi avotele impilo engcono esithi uhulumende we-ZANU-PF seyehlulekile. Baphakama ngobuningi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana belubhekisa ekhaya ukuyavota. Ku-Live Talk lamhla sikhangela umumo wokwenzakala eZimbabwe sokusele insuku ezintathu ukuthi ukhetho lwenziwe ngomvulo. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kubo-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.